Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 5 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So ubuhlungu lokho kwaqalisa iCovid labantwana sababoni bavalelwe eGoli abasabuyi ekhaya basasithumezela lutho sesisifa ngezindlala lezihloko seziphelile ngesizathu sale iCovid.
Igciwane leCovid-19 lilokhe limemetheka ngamandla lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kulezi nsuku.
Indaba yamagesi iqalise futhi ukuhlupha. Sasinanzela ukuthi ngalemva kungcono kade isheding yakhona isiqalisile futhi. Njalo sabantu buhlungu ukuthi ungananzelela futhi la kathesi lanxa kule curfew. Kodwa bakhona abantu abakwesinjalesiza abaqina behamba so kungathi sokumnyama.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngokuchitha kwamagesi osokuyinsakavukela. Inhlolisiso enziwe yihofisi ka-Auditor General iveza ukuthi imali kahulumente eyayimele incedise abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 iyaqanjulwa yasetshenziswa ngezinye indlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igciwane leCovid-19 lilokhe limemetheka ngamandla elizweni lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kancane kulezi nsuku. Inengi lithithibele ngomonakalo osudalwe yileli gciwane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba sekulabantu abedlula 6,078 asebehlolwe esabelweni seMatholi North kusukela ngombimbido nyakenye batholakala belegciwane leCovid-19 kwabhubha abangamachumi ayisikhombisa 70. Uhlangothi lolu luthi okwamanje kulabantu abedlula kancane 1,508 abalomkhuhlane lo esabelweni lesi. Izakhamizi zeSkwarai esigabeni seLupane zithi zithwele nzima. Omunye wabo unkosikazi Judith Banda.
So, ubuhlungu lokho kwaqalisa iCovid labantwana sababoni bavalelwe eGoli abasabuyi ekhaya basasithumezela lutho sesisifa ngezindlala lezihloko seziphelile ngesizathu sale iCovid. Kubuhlungu kakhulu esigabeni sethu lokhu masi kubona kusiba njalo labantwana singasababoni.
Uyakhala lomnumzana Elias Juma ohlala esiqitini sesolobela eLupane.
Khushane osusihlukuluzile kakhulu esigabeni sesolobela. Zihlukuluze kanye izakhamizi kunye labantwana. Nanku abantwana sebehlezi emakhaya ngomayelana ngomkhuhlane abasayenelisi lokuyafika ezikolo. Abantwana sebeze betshona bedlala ke bethize inyoni into esasingayazi. So ke ngomkhuhlane lo nzama ukucebisa abakithi bonke uZulu ukuthi bakithi asibambane nini. Sicebisane mayelana ngalo mkhuhlane. Singazi ukuthi sizonqoba kumbe uzasikhulela lokho asilalazi lakho. Kodwa ngiyacela uZulu weJotsholo, Solobela, Kwarai ukuthi asizwisisane nini. Ukuze siphumelele kulomkhuhlane. Umkhuhlane esusihlukumezile sizwe sikamthokazi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungisani Impala ohlala eJotsholo Ward uthi uthole nzima ngesikhathi kumemetheka igciwane leCovid-19.
Dudubo esesidlalo ngayiCovid le esh akusasebenzeki. Asisaphili izimuli azisafundi. Yonke into esiyenzayo njengoba eZimbabwe siphila ngokuziphilisa. Kula ndlela ukuthi sihamba njani, sihoda njani. Yonke into isinzima. Imali ayisamuvi njengoba leyakwazi ukuthi circulation yemali yenza abantu bephile. Pho ngalolu bhubhano lolu solunzima. So besicela ukuthi nga uhulumende uyakhangela ngezinye indlela ukuthi indlela abantu esesiphila ngayo sokunzima.
Umpala uthi uhulumende kumele azame ukuqhuba ngemfanelo uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Singasingena kuma-vaccination lawa, utholisana ukuthi emakhaya ungani siyabhikiswa ngoba ukuziyehlatshwa silabo 10 kilometers 20 kilometers okumele uyihambe ukuziyehlatshwa le ijekiseni. Ukuthi nga kuya ngendlela yakhona ngayi government siyayicela ukuthi basibisele labo bantu basondelele bezosihlaba lapho esikhona eduzane. Kulabantu abadala, kulabanye abangaphilanga kuhle, pho ngazona lezo ndlela besicela ukuthi ngabe kuyavuma ngayi government yasondelela isisondelela lezo zinto labantu abafundisayo ngoba emakhaya ngapha imfundiswa yikho.
Kuhla ngothi lwezempila kahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,500 esabelweni Somatic North asebephephe umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngokucishwa kwamagetsi osokuyinsakavukela. Lokhu sokubangela ukuthi abathengisa umlilo wegasi osetshenziswa ngabanengi ukupheka bakhuphule imbadalo. Kubika uBathabile Masuku.
Udubo lokucisha kwamandla kagetsi luqine ngamandla kuyonale iviki. Amalokishi amaningi akobulawayo aseqeda usuku lonke engelamandla kagetsi, njalo iningi selipheka ngenkuni ngoba besehluleka ukuthenga igasi esidula okwamagama ngoba ithengiswa ngedola lemelika. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi lokhu kwenza lamasela abe maningi.
Indaba yamagesi iqase futhi kuhlupha, njalo sabantu busungu ukuthi ungananzelela futhi la kathesi nxa kule kefu kodwa bakhona abantu abakwesetshenziswa abaqina behamba sokungathi okumnyama. So nxa kungenamagesi kule ngozi, nanzelela ukuthi amasela asemaningi, so ke bayathatha i-advantage yakhona koko.
Umnumzana Robson yathi isakhamuzi semzini wenketha laye uthi sokusenza amasela akhuthale.
Amagesi problem adinga ukuhambe usuku. Ebusuku kula masela kula bantu ingozi eziningi ezenzakala ebusuku, so yiwuphambanisa abantu.
Isakhamuzi sesizinda unkosikazi Alice Ndlovu uthi ngalezi nsuku abantu bengenelisi ukuya emahofisini basebenzela ezindlini ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubathwalisa nzima.
Siyamangala nxa amagesi esehamba kangaka ngoba lokhu bekuyinto esingayikhangelelanga kulezi nsuku kuyi-lockdown. Abantu sisebenza vele sisezindlini, akusebenzisa i-Wi-Fi. So okusho ukuthi nxa amagetsi ehamba kangaka lo umsebenzi la yabe umile, yabe sowungasasebenzeki.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lisa Mlotsho uthi ukucisha kwamagetsi kubadalela ezinye inhlupho ezigoqela ukubabulalela impahla.
Angiphatheki kahle ngokuhamba kwamagetsi ngoba ukuhamba kwakhathesi akulasikhathi ukuthi isikhathi bani. Ukucisha kwamagetsi kubulala into eziningi ezindlini.
Umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association iNakhora, umnumzana Effort Ncube, yena welekelela esithi lokhu kubulala alamabhizimusi.
Ilizwe lokhu liqhubeka lisehluleka ukuthi lilethe amandla kagesi ebantwini ngendlela efaneleyo. Kusho khona ukuthi abantu bazahlala behlupheka, i-industry ezomnotho ngeke zivuke ngoba zakhela phezu kwamandla kagesi ayeneleyo. Ngakho ke yonke into ayikho into ezahamba kahle nxa ngaba amandla kagesi engekho.
Abenkampani kahulumende ephehla amandla kagesi eZesa Holdings bethule umbiko izolo besazisa uzulu elizweni lonke jikelele ukuthi amandla kagesi asemalutshwana elizweni ngenxa kokuphambaniseka kwemitshina yokuphehla ugesi esitishini esikhulu esewange. Bathe njalo basebenza gadalala ukuze balungisise ukuze ilizwe lithole amandla kagetsi eneleyo. Ngakho ke uzulu uxwayiswa ukuba kumele abasebenzise ngonanzelelo. Kusenjalo abogatsha lokulondolozwa kwezihlahla eForestry Commission baqale ukukhuthaza uzulu ikakhulu emaphandleni ukuthi bangagamuli izihlahla, bexwayisa njalo ukuthi abephula lumthetho bazabotshwa. ngolwesithathu bebesesigabeni selupane lapho umqondisi walenhlanganiso mnumzana Abednego Marufu athe okwamanje abakaqali ukubopha uZulu othengisa inkuni kodwa baxwayisa uZulu ukuthi ashiyane lomkhuba wokugamula izihlahla mahlayana ngoba lokhu kuwona imvelo. Uthe njalo lolu hlelo baluqhuba kakhulu elupane lemzarabani ethi okwamanje bathathela abantu inkuni eziganyuliweyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave.
Inhlolisiso yenziwe yiwofisi kaAuditor General iveze ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 iyaqanjulwa yasetshenziswa ngendlela eyayingamelanga isetshenziswe ngayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lwempumela yenhlolisiso le lwethule edayi lephalamende kuliviki lusithi loba nje uhulumende wayefake imali eceleni eyokunceda abantu ngesikhathi se-lockdown abaningi abayithola ngale mali. Ugwalo luka-Auditor General oluthulwe ngunkosikazi Mildred Chiri luthi imali edlula izigidi ezingamashumi edlula amane zamadola eyayimele incede amabhizinisi amancane avalwa nge-COVID-19 imule ezidubekayo labagogekileyo kumnyaka odluleyo akayenzanga okucacayo. Uphinde waveza ukuba indawo ezazigcina abantu abayebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 ama-quarantine centers impahla yayithengwa okungekho emthethweni. Njengomzekeliso kuthiwa mhlaka 12 Mpalakazi 2020 uhulumende wabhatala imali efika izigidi ezilikhulu lasishiyagalombili 180 million US dollars eyokulungisa kuma isolation centers kodwa imali le kayizange yenze umsebenzi. Isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi bakhathazeke kakhulu ngokuphuma kugwalo lolu.
Uyenza umsebenzi oqakathekileyo kakhulu ekuphumisa indaba ze-corruption lokuntshontshwa kwemali okwenzakalayo kakhulu mangazi khanele ngokubanzwa okwayenza imali ukuncedisa abantu. Siyabona ngathesi ukuthi abantu babesenza ubuchili bekusebenzisa amabizo angayisiwo besebenzisa inamthupha ezingayisizo.
Uthi kuyadanisa ukuba abantu bangatshontsha ngale ndlela ngesikhathi se-COVID-19. Umsekelo omphathintambo wezempilakahle uDr John Mangwiro utshenye intetho ezindaba ukuba indaba zonke ezikugwalo luka-Auditor General kazilani logatsha lwakhe. Sithole umbono kaphathintambo wezokulondolozwa kwenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima.
I have just been informed of that report ya Auditor General and i-report yandruda kuthi ndiyitharisise tione kuthi
sesizile ngemibiko leyi sizafuna ukuba sibone ukuba kwenziwani. Okokuthi kwakulabantu ababethatha imali okwakungamelanga bayithole yinto esayilungisayo. Ugwalo lolu sizalukhangelisisa kakuhle.
Banofanela kubenefita vangani but report racho iroro tichanyatsoritharisisa zvakanaka.
Kusiyasika umhlaka 2 Mpalakazi 2020 ugatsha lwezimali beselobele ingatsha ezihlukeneyo lamankampani kahulumende anjengabo District Development Fund DDF imali efika phose amabhiliyoni amabili amadola eZimbabwe 1.9 billion RTGS yokunceda ukuthuthukisa izibhedlela ukulungisa indawo zama-quarantine lama-isolation centers ukwemba izibholane lezinye inhlelo zokuphathisa ababhekane lehlupho ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa abaningi lokhu behlaba omkhulu umkhosi besithi kabatholanga usizo lwemali ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Ibhanga le-World Bank lakhipha imbiko kumaviki esanda kwedlula lisithi i-COVID-19 yashiya abaningi bengabayanga eZimbabwe. Ngimelethito 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela imizamo yabesifazana yokulwisana le COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Sokubotshwe abantu abaphikisa uhulumende abambalwa kwele Tanzania abakhonona ngokuvalelwa entilongweni kukamnumzana Freedom Mbowe okubandla elikhulu eliphikisayo. Uhlangothi olubona ngemikhuhlane kwele Melika ole-Centers for Disease Control and Prevention solwengeze isikhathi sokuthi abaswelayo bathole uncedo lokuhlawulela imbadalo yezindlu kuze kuyefika umfumfu lonyaka. Uhulumende besegqibe uhlelo lolu olunceda abantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.6 million abathwele nzima ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Abadabuka ePhilippines lakwamanye amazwe abatiya inhlanzi bathi bakhathazwa yibuningi babantu abavela kwele China abatiya inhlanzi bahlayana duzane lelizwe labo. Bathi inhlanzi ezilohlonzi ezibizwa ngokuthi ngamathuna ezithengiswa ngemali efika inkulungwane inhlanzi eyodwa sezibangwa ngabathiyayo. Lokhu kwethulwa ngumsakazo we-Voice of America.
Udaba lwezimota ezithengelwe abakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akunkulumo zePoland ngomongameli Emmerson Mnangagwa luqhubeka lusekudwini abesithi uMnangagwa udlalise imali kahulumende njalo uzama ukuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho. Umnangagwa uphe abantu laba abagoqela umholi webandla le-NCA umnumzana Love More Maduku ama-Isuzu Twin Cabo afika bhose amatshumi amabili wona abikwa ethengwe ngemali edlula isigidi samadola eMelika. Umaduku utshele intathelizindaba ukuthi akulalutho olubi ngokwenziwe ngumnangagwa. Uthe njalo uzasebenzisa limota ukubhoda ngelizwe esakha ibandla lakhe. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kaphiwanga limota ngoba wala ukungena kuPoland esithi ngumbuthano wamabandla asekela iZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokho sokuvele sobala.
Abadala bathi kulempondo akufihlwa. Namhlanje kuphume emhlophe ukuthi Pollard ngekabani njalo inyamazana bani. Sithanda namhla ukutshayela uPresident weZANU-PF uMnangagwa ihlombe ukuthi soku uveze emhlophe ngezenzo lokukhuluma ukuthi iPollard vele ihloseni njalo ngekabani. Kambe ungabona yini any political party supporter isponsor any party. Yikho ke siyathaba namhlanje sichayela ihlombe uED uDambudzo Mnangagwa uthi seveze mhlophe ebantwini bonke ukuthi iPollard yinto yezani. Sake sakubona ngaphi emhlabeni jikelele ukuthi any political party incedisa i-opposition. Ngalokho namhlanje abantu abaningi bathaya ifoni besitshela mhlophe ukuthi hatshi madoda li iyacabanga langabonanga u-ED uzowachaza mhlophe ukuthi iPollard ngeyakhe ngesikhiwa bathi he is exposed his plans clearly ukuthi iPollard izalwa yiZANU njalo isebenzela ukufeza injongo yeZANU.
Kodwa bayakulandula abathole izimota lezi abafana labo Maduku ukuthi sebethengwe yiZANU.
Kambe lake lakubona ngaphi ukuthi izinkulungwane nezinkulungwane zamayusa imali eAmerica ithengele abantu abakhisakalezana. Hatshi, uthengele imota lezi ukuthi bahlose bakhampeni laye. Bonke siza kubona mhlophe sokusale 6 noma 3 weeks ukuthi baza kufikwaqa balahla amajogo abo basebe iZANU-PF. Angithi abanye amakhandidate e-president ka-2018 sebajoyine iZANU-PF. Abanye bajoyina ngezenzo bethule, kodwa namhla upresident weZANU-PF uMnumzane Dambudzo ukhuphe emhlophe leZANU ukuthi iPollard ngeyabo. Lokho namhla siyamtshayela ihlombe sisithi sencedile abantu abaningi ede bengazi, sibona ngani inyamazana okuthiwa iPollard izafeza izinto ezilomkwanjo politically, socially and otherwise.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lomsekeli kamqoqi webandla likaMaduku ele-NCA umnumzana Gibson Sibusiso Moyo, yena othi kabazihluphi ngalabo ababasolayo ngokuthengelwa izimota lesi.
Ngiyakusekela sibili kakhulu ngalokho akutshileyo ubaba uMaduku ukuthi uzathatha leli thuba lokuthi le imota ayiphiweyo ayisebenzise ekubeni abumbe ibandla le-NCA liqhubekele phambili. Angiboni ukuthi kungabe kuyinto embi leyo. Yikuthi nje abantu balapha eZimbabwe balesikhathi sokuthi kwesinye isikhathi nxa kusenzakala ezinye izinto ababe bezibona bona ukuthi kibo ziyabe zimbi, babe befuna ukuthi wakhona wonke umuntu akubone kuyinto embi lanxa kulobuhle phakathi.
Abanye bathi okwenziwe ngumnankagwa ikuthenga amabandla aphikisayo la afana lelenu phambilini kokhetho luka-2023.
Lokho akusiqiniso. Ngithemba like lezwa umkhokheli wethu ukuthi ukuchaze kwaphuma kwabasegcekeni ukuthi ibandla ele-NCA belifisa ukuthi umuntu wonke ongabe wangena ekhethweni lolo olwalukhona ngo-2018 ukuthi bebefisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye. So angiboni ukuthi khona nxa abantu abakumabandla la abakuPollard bephiwe izimota kungabe kuyinkinga. Angazi ukuthi inkinga yakhona ingakho khona.
Yona iPollard ungathi iqakatheke ngani kulabo abathi kayila msebenzi ekwenzayo ikudlalisa imali kahulumende?
Mr. Nkomo, iPollard okuqakatheke ngayo abantu beZimbabwe okumele bakwazi ukuthi yenza ukuthi abantu bonke abangena ekhethweni ngo-2018 labo benelise ukuthi babe lembono engenza ukuthi uhulumende aqhubekele phambili ngokuthuthukisa ilizwe ngendlela ezijiyeneyo. Into abantu okumele bayinanzelele ukuthi abantu balengqondo yokuthi amabandla akhona lapha eZimbabwe i-MDCA leZANU-PF kuphela. Babona ingani nxa kuyukuthi kungakhona ongekho phakathi kwamabandla la amabili awulakho ongakubeka ebantwini ukuthi lawe ukhanye ukuthi ukhona ekuthuthukiseni ingqubekela phambili yeZimbabwe. Okunye njalo yikuthi kwenza ukuthi abantu ababephatheke kukhetho ngo-2018 basebenzelane ndawonye ukwenzela ukuthi kungabi lenzondano.
Umnumzana Gibson Sibusiso Moyo ngomsekeli kamqoqi webandla le-NCA. Zemidlalo iziphathamandla zeZimbabwe Olympics Committee ebezihambela abadlali bakuleli emidlalweni yama-Olympics eTokyo kwele Japan sezibuyela ekhaya. Umphathintambo wezemali uGuest Coventry, yena okunhlanganiso ye-International Olympics Committee iloScott Vincent odlala igolf bona bazabuyela ekugqitshweni kwalimidlalo. IZimbabwe ibilabazali abasano njalo bonke behlulekile ukuthola izicoco. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli weZimbabwe Olympics Committee uFrederick Ndlovu.
Ukubonga nje uZimbabwe wonke ngokusisekela lokuthi i-encourage akade bekwenza khona besithumezela ama-message besifonela. Ngingakhohlwa njalo ukubonga kakhulu kakhulu uhulumende weZimbabwe ngoba nguye osiphe imali ukuthi sibuye lapha and hayi sihambe kuhle sahlala kuhle azange sibe nohlupho.
Ye, so singathi ke wena ngokubona kwakho ubona ngani sibili hayi sihambe kuhle kodwa ke abanye babuza ukuthi engxenye kade libaningi kakhulu iziphathamandla khonoko kade abajala ukukhuluma ngakho abantu sithi iziphathamandla ziningi okwedlula abadlali likubamba njani khonokho
ibona zandi lapho sesikhanyele khona yonke siphambanisa khona ngoba nathi izothukhoza siyibone iziphathamandla ayisizo esiningi ibhuko lona kwalesilalo ukuthi abadlali bethu ngibo abantutshwane silelungele ukufaka abangamathumi amathathu lamphethe ama national federations. We only manage to have 4 out of 32 national federations being represented, which means kulomsebenzi omkhulu kakhulu omele siwenze kuma national federation ukwenzela ukuthi sibe nabadlali. Then ngibe sengisithi njalo kumele sibe kwazi ukuthi iziphathamandla azidecidwa ngeZimbabwe ukuthi isiphathamandla esihambayo ngobani. Iziphathamandla ezihambayo labadlali zidetermina ngenamba yabadlali abakhona. And kule calculator kutshomana yiyo International Olympic Committee yiyo esitshelayo ukuthi njengoba le abadala abahlala isiphathamandla elingaba hamba lazo yes. So that one is never a position edetermina ilizwe. Ungakukhandisisa futhi khonapho nje ngixoxa labanye abaningi because lapho kubukela ama-games kumele ndingisise ukuthi kanti abanye vele bona bakenalisa njani ukuthi bequalify uzathola ukuthi khonakhona izimba akade silayo kuphela thina ufizo therapist but amanye amazwe abalabo fitness trainer abenza ama-psychologists besingalabo thina bonke abantu labo okutshengisela ukuthi ama-coach ethu abe ngalabo abantu okumele bebasekelele ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi ama-athletes ethu athole i-training eproper.
UFrederick Ndlovu ngoweZimbabwe Olympics Committee. Isizalwane seZimbabwe uSarah Bennett yena usekhethwe ukuba ngomunye wabahlela imidlalo yesilisa e-hockey kuma-Olympics kwezokunikwa kwesicoco segolide.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz short wave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Igciwane le-COVID-19 lilokhe limemetheka ngamandla lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kulezi nsuku. UZulu wakoBulawayo ukhala ngokucithwa kwamagetsi osokuyinsakavukela. Inhlolisiso eyenziwe ihhofisi ka-Auditor General iveza ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 yaqanjulwa yasetshenziswa ngezinye indlela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.